Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Uzulu ukhanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela ukubani le COVID-19 eye vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi zokuhlatshwa ijekiseni leyi. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema ugcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisa ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuzo. Abezempilakahle bakhuthaza abaphila lofuba lwe-asthma ukuba belandele iziqondiso zokuvikela i-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu ukhanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi sokuhlatshwa lijekiseni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuqanza kwenani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngalezi nsuku kuza ngesikhathi uhulumende esephakamise izinga lokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo yemfundiso emizameni yokukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe. Lokhu kuza njalo ngesikhathi abantu sebeke babona abanye abantu abahlatshiweyo beziqhubekela phambili ngempilo zabo kungela kuphanjaniswa ijekiseni le, okwenza bengasalaleli imibiko emibi ngayo ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-intanethi. Lokuba selithengisa isigidi esisodwa samajekiseni ngenyanga okuzenza ukuba kuhlatshwe abantu abayingxenye yezigidi 500,000 nyanga zonke. Edolobheni leHarare ukungezelelwa kwendawo zokuhlatshwa sokwenze ukuba izibhedlela zeWilkins leParenyathwa zingandelwa ngabantu abafuna ukuhlatshwa kizo. UZulu weHarare usiyamukele uhlelo lolu esithi luzanceda ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Unkosikazi Mrs. Thole sakamuza seBudiriro eHarare uthi ubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe ukuze ilizwe liphumelele ekumelaneni legciwane leli.
So far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic. Ngibone ngani ukuthi siyithathe yiyo the option out of this situation, and sesizamile yonke imizamo, nothing is working out. So ngibone ngani this vaccine is going to be our last option. So personally encourage people to take the vaccination.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ngomunye wabengeza ithemba ebantwini ukuba labo bahlatshwe, ngoba ngomunye owaba ngokuqala ukuhlatshwa uhlandla lokuqala ngonhlolanja.
My presence here today with some ministry of health officials.
Ukuba khona kwami lapha labanye ngisebenza labo kutshengisa ukuba uhulumende uyathemba ukuba ijekiseni le-COVID-19 liyasebenza, yikho lami ngahlatshwa.
Kodwa omunye umongikazi waseHarare unkosikazi Judith Rungano usase lokuthandabuza ngaleli jekiseni.
Babe, angiyithembi, that's number one. Mina personally angeke ngavuma ukuthi bangihlabe, ngoba ngiyazi ukuthiwa yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo. Besifunda ngayo ama-workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawapha ama-side effects, nceda ngani. We were never given anything. Kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona usasalayiniwe. Mina ngeke ngayithatha mina. What if ngingafa ngayithola?
Abantu abalolwazi lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 sebekhona ezigabeni zonke zelizwe. EMashonaland West bekulabantu abaningi esibhedlela seChinoyi. Kuthi i-council yalelo dolobho isiqinise uhlelo lokwenza kube lula ukuthi abantu bahlatshwe. EMarondela esibhedlela seDombodombo inani labantu abahlatshwa khona libonakale liqansa ngesilinganiso esikhulu kusukela ngeviki edluleyo. EMathebeleni South indawo ezifana le-Bedbridge, Bulilima, Mangwe, Gwanda, Insiza, uMzingwane nasemaTopo abantu abaningi sebeqala kundwendwe zokuhlatshwa. Ekhariba abantu abedlula amakhulu ayisithupha 600 sebehlatshiwe. Abantu abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe bazaqakathekisa ukuhlanza lesibili, njalo abaningi bahlatshwa eKhariba District Hospital. Indawo ezisemaphandleni lazo seziqalile ukuthola amajekiseni lawa emakliniki aseduzane labo. Ebindura amakliniki athi ichiwaritso lechipatse abantu bayahlatshwa okubalisela abadala abasebenza kwezempila kahle lalabo abaphila lemikhuhlane ehlukeneyo. Kunje sebezinkulungwane phose ezifike ezingamashumi amathathu 28,896 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ye-COVID-19 vaccine, okukhuphule inani lasebehlatshiwe leijekiseni eZimbabwe kusukela lolu hlelo lwaqalayo ngoNhlolanja kwaba zinkulungwane phose zifike amakhulu amabili 194,594. Kuthi inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,288, okulinani liguqela inkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,878 labagule basila kuleli gciwane labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,538. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngemfundo yezinga eliphansi umnumzana Kane Mathema ubikwa igcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisayo ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuzo ukwenzela ukuthi bephumelele ezifundweni zabo. Uthi akufanelanga abazali bexotshe ababalisi laba, kodwa kumele kulandelwe indlela ezisemthethweni zokulungisa lolu daba. Ngenyanga edluleyo umnumzana Thawungana Ndoro obona ngokwethulwa kwembiko kulolu gacha wathi iziphatha amandla ezihlolisisa ngezemfundo esigabeni seyinsiza ziphakathi kokuphenya udaba lokuthi abazali baxotsha ababalisi abahlanu esikolo seNkankezi Primary School eMathebeleland South abakhuluma ulimi lwesishona. Ngeminyaka edluleyo unkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ePhalamende njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF wachasisa kungxoxo leStudio 7 ukuthi wangenela kudaba olufanayo esigabeni sakhe ngoba umphathisikolo kanye lababalisi bonke babevela esigabeni semaswingo njalo bengenelisi ukukhuluma isiNdebele. Kodwa wathi akufanelanga bexotshwe kungelasisombululo ngalolu daba, wasechasisa ngenhlelo aziqhubayo zokufundisa abantu benkayi emakolijini ukuze benelise ukuthola izikhundla ezifana lezokufundisa. Abanye njalo abazali ababencediswa libandla lemthwakazi Republic Party endaweni ezitshiyeneyo zeMathebeleland bake babotshwa ndawonye lamanye amalunga aleli bandla eminyakeni edluleyo bekhala ngodaba olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North.
Njengokuthi esindebeleni umuntu ebengumuntu okhuluma isindebele esishoneni umuntu okhuluma indebele kunangiyena esibongeni njalo njalo, kulinyathelo elihle kakhulu lithethwe ngukhulumende lelo eliyakuqala abantu adebele kube likhale isikhathi sonke leso kuyesho kusenza into engayisiyo ukuthi kulethwe abanye abantu abangakwanisi ukuthi bafundise timi lokukhuluma ulimi lwabantwana befundiswe eprimary ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ulimi lwabo. Siyamukela kakhulu ngenjabulo enkulu inyathelo lethethwe ngukhulumende ukuthi abantwana bafundiswe ngabantu abazi ulimi lwabo. Kwesho kulimaza izinto umuntu ofundayo othandekile ekuqalisheni oqalayo ukufunda kumele afunde efundiswa izilanga ezikhiwa afundiswe zangolimi lwakhe, yikho kuqakathekileyo konoba.
Udaba lolu libandla lemthwakazi Republic Party labazali labanye ababeze bezame ukululungisa uhulumende engangeneli, singabona uhulumende sethatha inyathelo elihambelana labaningi yini?
Ngizambekile ungakhohlwa ukuthi upresident kunanga kushale ekhuluma ngokuthi yena is a listening president. Kushale ekhuluma kuhulumende wakhe la ekhulumise ngalokho njengoba yena enguye okhokhela ekhulumende ekhona. Nguye upresident weli uyalalela ukuphuma ebantwini. Kanyaka ukuphuzile kodwa kathe sokwenzakele ngesikhathi sombuso wakhe. Uyenza ukugcwalisa izifiso zabantu, yikugcwalisa kwezifiso zabantu, yikokumele kwenziwe ngurhulumende.
Singambona uhulumende ngempela ekwenza lokhu, ingena izikolo ebadudula kumbe ikukhuluma nje.
okufanelekile kuyinto elula kakhulu ngoba phela uhulumende abile ngatha zakhe. Kulabantu abameleyo abezemfundo abakhona ngale kulakomiti lama-SDC kulani yensinto akulanto esihlekayo. Abazali bayathilaizintokuzenibabo uhulumende landelele asuse bonabo bangayenelisi ukukhuluma ulimi lwabo abantwana emaphepha emari lapho basuse basiwe endaweni lapho bakhuluma khona ulimi lwabo abantwana ezindaweni zabo ezigabeni njengoba ilizwe lethu libanzi kangaka. Njalo iinzini vele zabazikhulumayo zitholakala kwezinye indawo bale besuse osebadebelele osekhulumisa indebele esesishoni ngale asuswe osesekhulu indebele esesishona ngale esesishone ukukhulumisa indebele kasuswe ekambe endaweni lapha afanisa khona ukukhuluma ulimi oluziwa ngabantwana eprimary lapha afanisa khona.
Emahofisini kahulumende-ke lapho kuthiwa lalolu hlupho lubhahile
ngathi that is the beginning of izinto ukuthi zenzakale ane sikhuluma nge-devolution naleyo esikhuluma ngayo nezinye zezinto zakhona le mahofisini khonapho ibathola ekhandekile izinto akona emahofisini kuthiwa nezibhedlela omongikazi nezibhedlela emadokotela nabapholisa ibathola umuntu ugogo siyaripoti kuthoisa ukuthi kwenzakaleso umuntu othi andinzi izinto kumele zi-adrese zenyezo abantu bakhuluma ulimi ngaye ngakwanisi ukukhuluma ulimi lalabo bantu basushwe esiwe lapho akwanisa khona ukukhuluma ulimi lalabo bantu yizo sikufuna ukuthi kwenzakale. Ayikhona ezikolweni kuphela lezindaweni zonke ezibhedlela ugogo ngayikhuluma ukuthi hayi ngihlethe isihlabo mntanami kumele aziwe umuntu okhuluma ulimi lwakhe hayi mntanami ngiyelikizolo kodwa ngokuvuvuka lokhu kumbe yikwinini umuntu esize ulimi lwakhe ayikhona umuntu okhuluma ngesiye ugogo ekhuluma ngesindebele hayi kudingakali lokhu so kuqakathekile ukuthi kwenziwe kulungiswe sokonke kwala kwenzelezelelo.
Lowo ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-P F eMathebeleland North sixoxela ekobulawayo. Unkosazana Precious Sibalo owasebenza ezindlini zokudlela ama-restaurant wenza ezemibukiso yamantombazana i-modeling njalo lokuthathela yabagade indizamtshina. Usechayela indizamtshina unkosazana Sibalo owazalelwa kobulawayo wayafunda emaphandleni ePlumtree ngayifunda njalo eMhali Primary School leMchabezi Mission uthi kumele abantu balandele okufiswa zenhliziyo zabo ukuze baphumelele. Uthi okwamenza wafisa ukuchayela indizamtshina yokubona abesilisa bodwa eJoshua Mqabuko Airport ngesikhathi esethekelela leyo ndawo esesikolo emhali labanye bakhe. Ake sizwe exoxa ngalokho lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngithense Qatar Airways laphana 5 years ngacabanga ukuthi ngibe ngi-raise imali kancane kancane ukuthi ngenzeni ngoba sengise-cabin manje so kumele ngithi make my way ngaphi ku-cockpit. Ngenze kanjani ukuthi ngifike laphayana ngoba bheka sengilana bengingacabanga ukuthi ngizoba ku-aviation bengizitshela ukuthi sengikhohle ngale ndlela ngizoba yi-weather ngibe yini. But uNkulunkulu beneplan.
Yeah, so uqala sibili ungene cockpit wenza njani?
Ngene cockpit for ukufunda or
ngisafunda. Ukufunda sibili ukuthi ufunde.
Yes. Ngase ngidecide ke laphayana ukuthi ngiraise amasenti ukuthi ngiyenzeni work towards ama studies ami. And then ngakhuluma nabo lapha eKatai Ways ukuthi ngenze njani baguide ngoba abantu abaningi sometimes bafuna ukusuka laphayana baye ku-cockpit obasuke ngapha baye ngapha bantshela bathi hamba esikolo okuthiwa i-43 eschool eSouth Africa if uplan ke South Africa. So bangirecommended ukuthi ngiye South Africa esikolo okuthiwa yi-43. So five years ngadecide ukuthi okuyisikhathi sokubana nginjani ngihambe ngiye-43. Ngaleso sikhathi ngiphuma umntanakithi umnawami ongilandelayo wangena yena as cabin crew wa-aplaya laye wawuthola umsebenzi as cabin crew. So kwanginikeza amandla okuthi umnawami mayeselapha at least sizosizana ngabantwana ama-fees abantwana. So ngahamba-ke ngayocala izifundo zami ngale e-43.
Ye usuke e-43 supasile sokuhamba njani kumbe ukuthi ukuqala sibili wena ungena ku-studies laqhaza salifundani.
Yo, singena kuma-studies lapho baqala nge-test abayibiza campus test. Campus test ukuthi nje baku-check ukuthi ukuliphi izinga as far as the aviation is concerned. Ukuliphi izinga ungumuntu owazi something encane, ungumuntu owenza i-research yakho beforehand or kulele efamily ne echayelayo kanjalo. So I test yangkhona uyayenza igcwele nje different exercises. Mina ngiyenza ngakahle leyo test ngoba everything they knew bengisebenza lapha nekhathaweza ngizange ngithole ithuba lokuthi ngenze njani or ngingathi ngaphambanisa ngokuthi ngiyenze research yam too much ekuflyenda phayana ngibe ngumuntu nami ukuthi ngibe nama simulator endlini. That is a mistake that I did emfisa ukuthi ngitshela abantu ma une dream enhliziyweni akulandaba ukuthi ugive uphile or kanjani, research about it. Qhubeka ufunde ngayo, qhubeka ufunde ngayo. So ngafika laphana mina from zero. Test, yathi yo,
Yashaya, uyisela kanjani.
Bangitshela bathi, abantu abathole imark enje, normally kabaqedi kulesi sikolo. But lokhena ngizange ngikuthathe njengokuthi sokumele ngigive up njenge-disappointment. Instead, kwangenza ukuthi ngisebenze twice, thrice as harder than other people. But umuntu ongela mathematics naye akayiqedi le course kahle, angangenayo mathematics, ngangenayo university. So ngenza ukuthi ngiyadinga usizo ebanganeni bami, ngisho nasebusuku angilali ukuthi ngibe kwazi ukuthi ngipase ama exams wami. Kuwona lawo ma exams bengisiba i-highest kuma sittings wami. Lapho ngela mathematics khona bengitshaya boma 90%. So mina yonke lento ayizange ibe discouragement, kodwa bekunama challenges.
Yes. So kodwa wawuzibhadalela kumbe kulomuntu owayebhadala itution yakho kumbe kwakumenjani khona?
No, bengizibhadalela emalini engangiyisevile with the help also of my family, with the help also of my friend.
Lo nkosazana Precious Sibalo otshayela indizamtshina obexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg kwele South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni COVID-19 ye-vaccine lokuqansa kwenani labatholakala belegcikwane leli esikolo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni leMinneapolis esigabeni seMinnesota kweleMelika atshengisele ngesonto esola amapolisa ewethesa umlando wokubangela imfa yosakhulayo obeleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa uDante Wright abemuli yakhe besithi ufe ngemva kokutshayeka ngemota yakhe angene kiyo ngokuphangisa emzameni yokubalekela amapolisa akade esemdubule. Omunye wamapolisa amabili ayetheswa umlando wokufafaza isotsha lonsundu ngemva kokumiswa emgwaqweni edolobheni leWindsor esigabeni seVirginia khonapha eMelika ubikwa esexotshiwe umsebenzi. Lokhu kwenziwe ngemva kokuba usibalukhulu weVirginia ethe kuzamele lolu daba luhlolisiswe zingcwethi ezizimeleyo. Abalwa becatsha bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria babikwa behlasele batshisa amahofisi enhlanganiso zamazwe omhlaba eziphathisa abaswelayo emazweni asathuthukayo ambalwa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe ngempelasonto. Abasebenza ekhunjini lolwandle ama-Coast Guards akwele Spain abikwa esethumele izidumbu ezine zabantu abatholakale bekomunye umkhumbi obuthwele abazama ukuchaphela izwekazi le-Europe ngokungekho emthethweni besuka ngentshonalanga yezwekazi le-Afrika esihlengeni se-Canary Island. Abalishumi lathoba munemunye babo babikwa betholakale bephila kodwa bekusimo esibi sokungatholi umoya wokuphefumula oweneleyo kukamule abakade begcinwe kilo.
Abezempila kahle bathi njengoba umkhuhlane wofuba we-asthma uhlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa yi-COVID-19, bakhuthaza abaphila lalolu fuba ukuba balandele iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane njalo balandele ukuthatha imithi ye-asthma ngoba besengozini enkulu uma bengatholakala bele COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti kwezempila kahle zithi ukuqala kwesikhathi somqando kubuya leminye imikhuhlane yofuba egoqela i-asthma. Kungakho ngesikhathi lesi sobhubhane lwe-COVID-19, abezempila kahle bakhuthaza uzulu ukuba alandele izixwayiso abaziphiwayo ukuze behlise amathuba okubanjwa imikhuhlane yesifuba. Udokotela Mthabisi Anele Bebe ukhuluma ngomkhuhlane we-asthma.
I-asthma umkhuhlane wamaphapho utholakala ebantwini abalama allergies. Esikhathini eziningi abantu laba ukuthi bengahlangana lento okuthiwa yi-allergen iyaba yenza ukuthi umphimbo wabo usuke uvaleka. So imphimbo ingavaleka lezinye indawo ongena khona umoya zibe zincane, kusuka kube nzima ukuthi baphefumule kuhle. Kulezinto eziningi ezingenza abantu bebele bengene ku-attack, sometimes umqando, sometimes ukuhlala la omangoye ukupheka ngomlilo, intuthu liyana iyabangenisa kuma attacks. Abanye nxa bengekho ku medication ekwanileyo lakho sokulakho ukuthi bengene ku attack.
Uqhubekela phambili uBebe elimukisa abantu abaphila le asthma ukuba baqinise ukuzivikela ukwedlula abanye bonke abantu ukuba bengabanjwa yi COVID-19.
Abantu nabale COVID asthma isuka ibe worse njengoba i-COVID la i-affecta amaphapho, kushuthi abantu laba sometimes bathwala nzima ukuthi bephefumule kuhle. Ngakho-ke sebelakho ukufa, kuqakathekile ukuthi benanzelele bekhangele kuhle ngudokotela bebe kuma-medication abo kuhle.
Umnumzana Ferdinand Dlodlo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi laba abalomkhuhlane wofuba ngabangatholakali lapho okubuthene khona abantu abaningi ngoba kulula kibo ukuthola i-COVID-19.
Umuthi omkhulu ku-COVID-19 ukuthi umuntu egqoke izayeke ama-face mask. Ngakho-ke ebantwini abale-asthma bona kunzima ukuthi befake ama-mask isikhathi eside ngoba abanye bayakhala ngokuthi bayavaleka, bayakhala ngokuthi abasaphefumuli kahle. Bona bevele bengaphefumuli kahle bengila ama-mask, kuyabe kufuna ukuthi bengabi lapho kulabantu ababutheneyo khona abaningi.
Unkosikazi Ruth Sibanda ophila lofuba lwe-asthma uchasisa ukuba yena uziphatha njani ekuphileni layo.
I-asthma ayifuni uzonde, ayifuni uthabe kakhulu, ayifuni ube lapho kule dust khona, ayifuni ukuthi uyethuke. Medication engisebenzisayo isabhithamol. I-asthma vele ayithandi izinto zona lezi like izi uba lapho kule smeli khona like ama-perfumes lawa strong lokuba lapho ungani kulokungcola khona kakhulu. I-asthma iyaku-attack ngoba sendaweni ezinjalo.
Umkhuhlane wofuba lwe-asthma ngeminye yemikhuhlane engelaphekiyo ihle iphele, kodwa kuyisimo esingaba lo muntu okwempilo kumbe siphele sodwa ikakhulu ebantwaneni nxa lapho bekhula. Lesi sifo sidala ukuba umuntu aphefumule nzima, abe lenhlungu zesifuba lomphimbo loba ukukhwehlela okwesikhathi eside. Kodwa ingcwethi zezempila kahle zithi lokhu kungenqabelwa uma umuntu elandela ukuthatha imithi ayiphiwa ngodokotela. Umuntu ongathathi imithi ayiphiweyo ubika ezifaka engozini enkulu ngoba i-asthma kungumkhuhlane ohlasela amaphaphu ayiwo njalo ahlaselwa yi-COVID-19. Amaphilisi awenyanga eyodwa abiza amadola amathathu eMelika, i-$3, ukuthi umuthi ofakwa kokungumtshina kokuhotsha owe-inhaler ubiza amadola alitshumi lasithupha eMelika, i-$16. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Umeli weMalawi eZimbabwe unkosikazi N Khumonda unxoma imithetho yalelo lizwe evumela abantu ukukhonza inkolo ezehlukeneyo abazikhethayo esithi ngoba akunjalo kwamanye amazwe lapho uhulumende abahle bakubeke sobala ukuthi kulokholo olulodwa kuphela olungalandelwa. Utsho lawa mazwi emkhosini wokuthakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amahlanu selokhu ibandla lokholo lwesiKristu ele Rugare CCIP lasungulwayo eHarare ngomnyaka ka-1971 abayithi yi-Golden Jubilee. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukutshengisa injabulo ekumanyaneni lamakholwa akuleli bandla uthethele lithuba laye unkosikazi Kumwenda ukukhokhela kwenye ingoma ebihlatshelwa kulo mkhosi owenzelwe emzini owakhelwa ababesebenza kuloliwe owerugare eHarare lapho ulesakhiwo saleli bandla lesi-CAP. Unkosikazi Kumwenda ukhuthaze abangena leli bandla kuleli ukuba mabangabandlululi kulabo abafuna ukuba ngamalunga bengakwamanye amazwe kanye labeZimbabwe.
In other countries where you have restrictions, it's not easy to have a church of foreign origin.
Akulula ukukhonza kwamanye amazwe lapho okulemigoqo khona ukuba lebandla labantu bokuza bekhonza kilo okweminyaka edlula amachumi amahlanu. Siyazibonela lapha ukuba abantu balobudlelwano obuhle, silabavela eMalawi, silabavela eZambia, abakhonza bendawonye besebenzisa iloba iluphi ulimi abalufunayo, basebenzisa ulimi lesitshewa, basebenzisa isiShona.
They use Tshewa language, they use Shona.
Okusekelwe ngeyinye yenkokheli kuleli bandla uDr. Lamiel Phiri olabazali bakhe abadabuka eMalawi kodwa wazalelwa eZimbabwe.
Here we call ourselves the citizens of Shalom. That means we have no
thina sizibiza ngelokuthi sizizalwane zeShalom, kusitsho ukuba sisebenzisa indimi ezehlukeneyo. Le ndimi zonke esizisebenzisayo ngoba amalunga ethu avela kumhlobo etshiyeneyo, ngakho kumele bazwe bekhululekile lapho besenkonzweni, yikho sisenza ngendlela esenza ngayo.
UDr. Phiri wengeze esithi lokhu kuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu kuzoqhubekela phambili okomnyaka wonke wonalo oka-2021. Abethabe emanzi te amakholwa angamalunga aleli bandla leRugare CCP ngokufikisa kwaleli bandla iminyaka engamachumi amahlanu. Omunye wakhona kungunkosikazi Alice Mutali ongumcebisi wabasakhulayo abangamantombazane.
Ngibona ngani vele sengihambile ezulwini. Bakhona abaqalisa kuyakhala ichurch bashona. Bathi siyabakhumbula labo. Ngizwa ngijabula kakhulu ukuthi umlimi ukhona. Inkosi kayihambelele phambi ngenkonzo yethu iRugare CCP.
Osakhulayo ongunobhala eRugare CCP umnumzana Bernard Size uthi ubonga uNkulunkulu ukuba lifike esaphila leli langa lapho ibandla akhonza kilo lifikise iminyaka engamachumi amahlanu.
Thina ama-origins ethu sisuka eMalawi but sibonga iZimbabwe basivumela ukuthi sibe lapha siwakhe ama-church. Siyadumisa uNkulunkulu, silapha eRugare sibonga uNkulunkulu iminyaka efika 50 years.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sikubeka sobala ukuba umuntu ukhululekile ukuba alandele ukholo aluthandayo, yikho nje kulamabandla enkolo ezijiyeneyo kuleli. Uhulumende uthi lokhu kuhlezi kugcizelelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lapho anxusa khona inkokheli yamabandla enkolo ezijiyeneyo ukuzahlanganyela laye lapho eqhuba imisebenzi yokuthandazela ilizwe njengalo awuphawule kunyanga ephelileyo owe-Thanksgiving Day. Bekuhaywa ingoma ezidumisa umdali njalo ngendimi ezehlukeneyo ezivalisa isiNgisi, isiShona, isiSwahili, isiTshewa lezinye, kugiywa kujajulwa ngesikhathi kuthakazelelwa ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu ibandla leRugare CCP Church lasungulwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu khanya esejabulela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 AF vaccine kulandela ukuvulwa kwendawo eziningi zokuhlatshwa ijekiseni le. Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Ken Matema ugcizelela ukuthi abantwana kufanele befundiswe ngababalisi abenelisa ukukhuluma ulimi olusetshenziswa ezigabeni abafundisa kuzo. Okuluhlupho olubhahileyo ezigabeni zeMathebeleland. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.